Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngudaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukukhona lokudlala amabhizinisi bekhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalakhele ndona ngathi mina phala sakhona i-housing office ekhomomuntu ngamabhizinisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-TRC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandela inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedluleyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Into ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi azikaguquki, yize kuhambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kulesi fiso sikahulumende kwethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelani nama-British ukuthi sibele uCommonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esamansisikhona isenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Ngabe kukhona lokudlala ama-British bekhonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalakhele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British. Ngabona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye, libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu usuka asedo adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane leinformation uhulumeni wethu uyahudula iminyawo ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathe si i-Mozambique lesi le-Namibia bayakhalakhala bethi kuyongenele ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amanje asigombeleni vele azekwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lokahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo. Unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uzulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonaliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyonaliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Malukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka uzulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo uzulu engakhangelela ukuthi umumo uza kuba uminjani?
Ngesonto mhla ziyisitshiya ngalombili kumpalakazi izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefeze.
Unkosazana Nethi Malukasa yingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. Sixoxelaye ecingweni eseHarare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abanamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelozwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron.
Umnumzana Phenyo Butale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The president, Advocate Dumabo, stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kule Botswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ubabhadala eholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kule Botswana. Umnumzana Sifas Chuma ungukokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kule Botswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo. Kuwo ukuthi kulomuntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangena indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikaMongameli Boko phezulu kwonikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu lawo baphiwa amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwa amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzana Nqabutho Mabena uthi baphezulu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe, sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umnumzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa nguMongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
UMongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umnumzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kwele Botswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhla ka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 seHebron kwele Botswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa, owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia, ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso, wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok, lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. kumenyezelwe ukuthi nguye onqobileyo izolo kulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla aphikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamlanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol, yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana okulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukhansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukhansila Mxolisi Mahlangu, yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye lokhansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In the city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even if we criticize the government, we may be able to criticize. Lape eyona khona, lape lahlela khona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate, or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, and NISA, I'm not saying thing I criticize, but I'm saying as we criticize it, bring it home to a family set up.
Nando Utaba, Mnumzana Dube, Utini Ngamazwika, Councillor Mahla.
Kathesi, ebekhona kuMahla, iqiniso bayala, besaba isandla liyasendile chabako, ukuthi khona khona bangalwa kakhulu, sila two vocals, ufena balisi kuba recalla. But at the end of the day, this is politics abantu yomahla. Ungabathulwela kakhulu abantu bathina ze bebone ngani bali yafanana lonke. Then the basela choice one, sebeza ukuthi let us vote for the majority, there is a way you can have the power. Secondly, it's diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what you're saying. And abantu they are slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto Udaba, Councillor Mahlangu, sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues, kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight, noma abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless, ba-vindictive, vele babe befuna lokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto. Mina ngakhulela ekhaya abadala babe sithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha, okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifundini ivela ku-treasury, i-treasury neka-minister we-finance, and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angiyeke ngikhulumele amanye amakhansila. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akunamuntu on
lelunye lokurecola andake ngizwe nemichaba ngiphephisa abantu ukuthi kuza barecola bangakhuluma ngohulumende inazanika imandate ngoba uchabangu secretary wephathe ekhokhelwa ngupresident uwelsinezimuwe of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linye kunje lokhu kuhulumeni kume kuphandle
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguChamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuChamisa esiquba esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wasile under iTPC thina ekhokhelwa ngupresident Westman Ncube esiyiye siyaziyo ukuthi iTPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabacounsellors eTPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Uma sigqibela lingxoxo mnumzana Dlo.
Singakutsho ngamafitshane ukuthi mina nomuzwa ukuthi uMahlangu ugodwa ngayo ukuthi yalo singathi iqhinga mhlawumbe ezagcina likhithi kusubulawayo because siyakwazi ukuthi linje lethu yonke into i-centralized nayo ukuthi ibili ngangumlaleli ukuthi ugodwa uyasavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likhosa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so sebewithi ngananzela kathi esingakhuluma ngama-TPC net mhlawumbe bangamahlandla amathathu kube sokusiba labo blue movement okukhanya kukhanya bavota yena bephuma leqhinga lokuthi singenza okwesinanakazane kufana okwenza engazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhava nasithi ubani okhathele kathana bona badayo uchabe wachaphisa wangichaphisa lani yikho sebekwenza ngapha uyezangukuqotshwa ngapho uyesaba ukuthi ebandleli ukuthi ngaba namandla ukuthi kuqotshwe so sokumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifya ipendleliyena ukuthi lawe ukufike ngezipho uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi zamazwi kodwa kathi le mamile kanti libatasa kule nto ngakajabanga lapha lanxa kwamiswa but ama-code can overturn at any time bazele ukuthi hayi kuba nisenikholile kwaye bekwazi athathe lama-councillor angu amabili apho ngeabanjwa izathu kwathiwa ala macala thize so khona kuyana lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngato besevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 lawo 18 asozibekwazi zobavuka zibethethiwe so kathi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godwa
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namaama-odiza achiyeneyo sasilandi batshele kuma-whatsapp group silaphedile ongakhona ukuthi ngasifuna ubulawayo aphidile ngendlela so yenzani so bangashawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibonse indlela basiqoqeda amakhanda ukuthi ubulawayo aphumele nalo ngokulayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungulayo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni athiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitsheziso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezitsheziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezithiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya zombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhontrola nge-team yakhe lana wesithi yakha iwall yokuvalela yokwehlukanisa iMelika le-Mexico. So mbona ngazathi uzakuqhakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisala qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa qhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu le democracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye isile isikontrola i-lower le-upper house. Kodwa ungakhangela umbuso we-America kawufanani lowezanu. Owezanu yilwana ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo hlazezwa umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingenele kuStudio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngaphe esayidini lekhezi abantu abaholi ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Salibonani, salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjalo. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadomba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba nomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba.
Kubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Ngibingelela uElinet Sifanda, lo Richard Chuma, lo Sylvia Moyo, lo Phosi Wengwenya. Ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazigambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi.
ngajabula nxa i-odiyani le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela, labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siliqhuba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngutabakancane.